So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umprofeti othi abantu bangaze bayakwelatshwa, hayi kangikholwa mina ukuthi angabe eholelwa ngumoya oyingcwele, ngoba nangitsholanini iTestament elidala, siyakwazi uNamani wathi la maleperi kwathi wagijima igeza emfuleni, kumele kube lesenzo osenzayo wena ogulayo lawe.
Babikwa bebalutshwana abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba endaweni ezifana leMashonaland Central iningi ingabakhonza ezinye inkolo ezikhuthaza abantu ukuba bengahlatshwa.
Idolobho lakobulawa lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi ngenxa yokukhula kwama-numbers e-COVID-19 isihlasele lathi njengedolobho kuzisebenzi ikakhulu ezesuwa.
Ikhansili yakobulawayo isisehluleka ukulungisisa izitishi zamanzi angcolileyo aphuma kuzambuzi esezidabuka ndawana yonke edolobheni leli. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ehlose ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umprofita olodumo u-Emmanuel Makandiwa wayesithi abantu bengemukeli ijekiseni ye-COVID-19 ngoba isetshenziswa ngabelungu ukutshabalalisa abensundu. Izolo uguqule ingqondo wathi abantu kumele bayehlatshwa. Umbiko wakuqala waphuma emsakazweni kamabonakude owe-Christ TV osebenza phansi kwebandla lakhe elokholo ele-United Family International Church. Kodwa izolo uphuma emsakazweni munye esithi akazange atsho ukuthi abantu bengahlatshwa kuvidiyo ecine isabalala enkundleni ezitshiyeneyo zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oWhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Kodwa kwezinye indawo ezifana leMashonaland Central kubikwa bebalutshwana abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba iningi lingamakholwa esipostoli angahlatshwayo ijekiseni kumbe kwamukela imithi ezibhedlela. Lokhu kwenzakala kulabantu abaningi abakade bemadolonzima kudaba lokuhlatshwa ijekiseni le, kodwa sebephithizela kuyahlatshwa ngenxa yokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ngempelasonto wamukele amajekiseni amanye njalo ayisigidi esisodwa asebehlatshiwe ijekiseni le elizweni okwakuqala lokwesibili sebesedlula izigidi ezimbili, 2 million elizweni elilabantu abedlula izigidi ezilitshumi nanhlanu, 15 million. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe ukuthi uthini ngamakholwa athi kawafuni kuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
Okokuqala, vele lona ibala elithi umprofethi liyinkinga yona lona ngokwalo, ngobana lokho okokuprofitha sokukhona okunye wakhona kunzima ukuthi kwehlukaniswe labaprofethi basendulo ababesima ngeqiniso kuzwakale kubonakala ukuthi bakhuluma ingqondo kaNkulunkulu. Laba bakhathesi iningi labo kuyasolisa kungathi kukhona abakuhlosileyo mhlawumbe udumo, mhlawumbe inotho, mhlawumbe okunye nje kuzabanika ibizo. Kodwa ke umprofeti othi abantu bangaze bayakwelatshwa, hayi kangikholwa mina ukuthi angabe eholelwa ngumoya oyingcwele, ngoba nangitsholanini iTestament elidala, siyakwazi uNamani wathi la maleperi kwathi wagijima igeza emfuleni, kumele kube lesenzo osenzayo wena ogulayo lawe ukuze izinto zakho zihlangane, kubonakale ukuthi uyafisa usila kuloko ongabe ulakho yini ngakho ke laba abaprofeti abantu bangayihlatshwa bangikwazi ukuthi bathi abantu benzeni ngoba lona iBhayibheli ungalicubungula kuhle usukela kuGenesis usiya kusambulo ziningi indawo laba abantu ababeselatshwa khona basile hatshi kwakunje kwakuphonga uvuka nje umuntu esenjalo xa wawenze engathintwanga kwakufuneka ukholo enhlizweni yakhe asebenze ngokholo lwakhe ukuthi adinge ukusila umprofeti ongumprofeti oyenza intando kaNkulunkulu angimboni ukuthi angaba lolunya lokuthi abantu baphele nje
singakuzo abezokholo lina lithini ngabantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Njengoba sikhuluma nje kathesi, lithuba elihleleli kimi labanye nje abakholweyo ukuthi abantu abasukume ngobuningi babo bayehlatshwa ngoba na okunye sikukholwayo thina abanye yikuthi bona labo abasilethela izinto ezinjengakho ukuhlatshwa lokhu la majekiseni wona lawo ayisikho ukuhlakanipha kwabo kodwa yikuhlakanipha abawuthola kuNkulunkulu. UNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi njalo lezipho zabantu zivele ezithiyena
lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseGwanda. Ikhansile yakobulawayo isisehluleka ukulungisisa izitishi zamanzi angcolileyo aphuma ezambuzini esezidabuka ndawana yonke edolobheni leli ngoba iningi lezisebenzi kulolu hlangothi zisemakhaya zihlaselwe yi-COVID-19. Izakhamizi zaleli dolobho lazo ziyakhonona ngokuminyana okukhona kuzo zonke izibhedlela nemakilinika lapho kuhlatshwa khona ijekiseni ye-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube wethule umbiko ecela izakhamizi ukuba zibabekezelele ngoba i-COVID-19 ihlasele kakhulu izisebenzi zabo osokusenza ukuba eminye imisebenzi emele yenziwe ike imiswe okwesikhathi besalinde ukuba izisebenzi zabo zisile. Isikhulumi sekhansili unkosazana Bongiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngodaba lolu.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi ngenxa yokukhula kwama-numbers e-COVID-19 isihlasele lathi njengedolobho kuzisebenzi ikakhulu ezesoa silama-teams aseku-quarantine lapho okube lama-members atheste positive owakhathesi ama-team angu-5 out of 8 are currently in quarantine and isolation. Sile reduced staffing levels to attend to ama-soa blockages idolobho lonke jikelele.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo engukhansila kaWard 1 uKhansila Mlandu Ncube uthi baphakathi kokulungisisa inhlupho ezidalwe lubhubhano lwe-COVID-19.
Silo hlupho bantu bakithi ngodaba lomkhuhlane lowo okhona i-COVID. Ungakhangela lezi nsuku kuyaqanda njalo ubuqathanise lempilo zabantu yokuthi abantu bakobulawayo baphila ngokuzisebenzela. Kuba nzima ukuthi belandele izinqumiso lezo zokuthi behlale ngemakhaya. Kodwa bayeza beminyana kubo zubuko bezominyana ledorobheni bethelelane lo mkhuhlane yikho kukhwelisa amanamba. Lize libone ukuthi into leyi lathi sithwale senzima kunje kathesi. I-department yethu yesuwa imile kwamanye ama-departments esele le-team A1 kungenxa ukuthi laba abanye babanjwe belomkhuhlane lowo njalo abanye njengoba kuyisinqumo sakhona ukuthi ungake ukucatshangwa ukuthi uke wasondelelana lalowo olawo okuyehlala ngikhaya bahlezi ngikhaya. So siyacela kakhulu ukuthi bantu asinanzeleleni singabekezela mhlawumbe umlimi uzasizwa ukusidlule lesi siphepho.
Ngaphandle kokungalungiswa kwezitishi zamanzi angcolileyo ezidubukayo edolobheni izakhamiza kobulawa zikhala ngokuminyana lokulinda isikhathi eside emtholampilo esedolobheni okuhlatshwa khona ijekiseni le-COVID-19. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi uhulumende sekumele akhuphe abezomvikela lamapholisa afundela ezempilakahle ukuba bayencedisa emtholampilo emizameni yokuqeda isiminyeminye.
kuneziminye eminye esikhulu kakhulu kuma vaccine centers lapho kuhlatshwa khona abantu lezibhedlela lapho kulendawo kuhlaba khona lasema clinic okuyinto enhle kakhulu kubona abantu at least they are now responding in a positive manner ku vaccination program leyo khona against COVID kuhluphe nje sokuyiminyana kwabantu ukutshengisela ukuthi ama vaccine centers la malutshwana akukhithwe even amasocha army abalaphana abasebenza umsebenzi weze health nempila kahle baphume bancedisa indawo lezibe duzane ebantwini
ukansila ka ward 17 lo 19 kobulawayo unkosazana sikhululekile moyo uthi isiminye eminye sikhona ekilinika yasephumula ngoba abongi bambalwa amajekiseni awagcinwa ephumula njalo abantu baphuma ngobuningi ethi abantu abalandele imithetho ye lockdown njalo bahlale emakhaya
uhlelo lokuhlaba i-vaccine COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi
umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngenya sekhuze uzulu ukuba axwayane lesiminye eminye ukuya ezimfeni kanye lokulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngobunono obuphezulu
awunye njalo sikuxwayisayo khona lokhu ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalizi ukuthi abanye selilokhe liminyana yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khonokhu esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikhona okuqakathekileyo
umanisipali wakobulawayo ubike ukuthi ukhangelele ukuqhasha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenzi zekhansili ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku-quarantine ngimela istudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ehlose ukuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwaziswe ngumongameli Cyril Ramaphosa izolo ntambama esithi ilizwe selisuke kusibanga sika level 4 layehla laya kusibanga sika level 3 uThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi ukuthengiswa kotshwala obekuvaliwe kwamaviki amabili sekuvuliwe abafuna ukuthenga utshwala bayenatha ezindlini bavunyelwa ukwenza lokhu kusukela ngehola lethumi ekuseni usiya kwelesithupha ntambama kusukela ngomvulo usiya ngolwesine abafuna ukunathela endaweni zotshwala bavunyelwa ukwenza lokhu kusiyatshaya u-8 o'clock ntambama
non-essential establishments such as restaurants, taverns, bars, fitness centers may be opened.
Zonke indawo ezithengisa utshwala sezivuliwe.
These establishments will however need to close by 9 p.m. to allow their employees and patrons to travel home before the start of the curfew.
Le yinto esemukelwe ngezandla zombili ngabamabhizinisi athengisa utshwala wona athi ukuvala lokhu sekubhilize imisebenzi eminingi. Amabandla ezokholo lawa aveza elomhlathi njengoba esevunyelwa ukuqhuba inkonzo noba nje engavunyelwa ukwedlulisa abantu abangamachumi amahlanu 50 emathempelini loba abalikhulu 100 kulabo abakhonzela phandle. Isikhathi sokwenqabela ukuhamba laso sesincitshisiwe kancane njengoba sesiqala ngo-10 o'clock ntambama usiya ku-4 o'clock ekuseni. Ukuya kwethekelela kwezinye izabelo zelizwe lakho sekuvunyelwa. Umongameli Ramaphosa uthi nani labahlaselwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa selehle lisuka kubo 20,000 laya kubo 12,000 ngosuku. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ukuvulwa kwezomnotho lokhu kuzasiza kakhulukazi.
Besihlezi emakhaya abaningi bengasebenzi, abasebenza ema-restaurant, abasebenza ema-bar, abasebenza ema-breweries, so bese kule mkhuhlane wendlala. Kodwa asithembi ukuthi kuzaba kuhle ngeke kubuye futhi kube kubi.
leyi into egcizelelwa njalo ngumnumzana Nkululeko Mathe.
Kibe sekunzima kungazaphile kodwa manje sesizakwazi ukutravela province to province, laba abaapplyile ama 350 sebezakwazi ukuthi bawathole, labo futhi abamabhizinesi otshwala bazakwazi ukuphika njengoba edingeke sathatha into ezifana nentela kwezinyanganyana. Kuthi ke abaphuzayo siyacela zihloko zikaThixo bezame ukubamba imithetho bemukulimazana futhi sibathole siyagcwala ezibhedlela futhi sesibuyela kuleli zinga esiphumekile akukumnandanga ukuba ku level 4.
URamaphosa umemezele futhi ukuthi uhulumende wakhe uzaholisa ama 350 rands kuzalwane zakwele South Africa ezingasebenziyo, kanti ke lezo eseziphelelwe ngumsebenzi lazo zizahola phansi kwesikhwama se-Unemployment Insurance Fund. Okwamanje sebesedlula izigidi ezimbili abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa, kanti asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi esikhombisa over 69,000. Sebesedlula izigidi ezisithupha sebehlatshwe ijekiseni ye-coronavirus, kanti uhulumende uthi kuhlatshwa abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 200,000 ngelanga. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguTuso Khumalo.
ELeBotswana lamuhla lithumele amasotsha aphose afike amakhulu amathathu ukuthi ayilwisana labalwa becatsha esabelweni seCabo Delgado kwele Mozambique. Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi indleko zokubhadalela ukuthumela amasotsha la ngaphansi kwenhlanganiso yeSADC izaphuma esikhwameni senhlanganiso le. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo seGaborone kwele Botswana.
Umongameli Masisi uthi amazwe wonke awenhlanganiso yeSADC kumele atshone esikhwameni aphathise ngendleko zokuthumela amasotsha kwele Mozambique. ELeBotswana, South Africa kanye leZimbabwe yiwo ayekhokhela imizamo yokuthumela amasotsha eMozambique ngenxa yesimo sempi yomdeni esigabeni esingenyakatho eseCabo Delgado. Ekhuluma ngesikhathi ebona amasotsha aphosefika amakhulu amathathu i-296 akweleBotswana ephakama ngomvulo eLubeck seMozambique, Masisi uthi kuzaba nzima emazweni amaningi ukukhipha imali ngoba uhlelo lokusa ibutho Cabo Delgado lufike ngesikhathi kuliswa umkumemetheka kwe-COVID-19.
Your deployment comes at a time when the country is facing economic challenges.
Lokhu kuza ngesikhathi COVID-19 iphazamisa okuningi kugoqela ezomnotho emazweni amaningi. Kungakho uhlelo lolu luzaphathwa ngendlela yokuthi enye imali izavela ku-ofisi ye-SADC kukanti enye izavela yo wonke amalungu e-SADC aphatheke kulolu hlelo.
Noma nje kungakhulunywanga ukuthi ilunga ngalinye lizakhupha malini, uMasisi uthi ukhandelwe ukuthi kukhandelwe ubufitshane lobude besandla selunga ngalinye ngalinye. Umumo womnotho kawumanga kuhle emazweni amaningi anjengeZimbabwe kulokwesabela ukuthi indleko zokuthumela ibutho kwele Mozambique ungachiya elinye igodi elingathatha isikhathi ukuvala. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo uthi noma kunjalo kuqakathekile ukuthi kuthunyelwe ibutho eMozambique ukuyaphathisa elinye ilunga leSADC.
ISADC kufanele ukuthi ihambise amabutho ayencedisa eMozambique, kodwa kulento engisolayo ngendlela benza ngakhona basuke baphuze kakhulu ukuthi benze okufanele bakwenze, bayakwazi okufanele bakwenze. Imvukela mbuso leyi iqalise ngo-2017 masikhangela iminyaka emine yaqalisa.
Umoyo uthi khathesi ngabe wonke amalunga esenelise ukuthumela ibutho ngoba sekuyisikhathi ukulwisana kwaqala eMozambique. Uthi yikho iMozambique yagcina ikhangela eRwanda ukuthi ithole uncedo ngebutho.
Ilizwe laseMozambique selitshengisele lalo ukuthi liyabona ukuthi abantu beSADC bayaphuza, ingakho selicine lisiya eRwanda eKigali ukuthi liyecela usizo. Ngokuzokwami banikwe amasotha ayinkulungwane yiRwanda. Lawo masotha ngokukhuluma nje aseseMozambique asebenza lamabutho eMozambique ukuthi bancedise kube lokuthula. Ngicabanga ukuthi bayaphuza kakhulu, ngicabanga ukuthi badinda ndawonye.
Kodwa iSADC yona yagcina iMozambique isithi yiyo eyaphuza ukuloba isivumelwano esazakwenza ukuthi kube semthethweni ukuthi amasotha avela phandle kwelizwe angene eCabo Delgado. Amehlo azantshintsha abheke emazweni afana leZimbabwe ukuthi azathumela nini ibutho eMozambique, ikakhulu ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa engomunye okade ehamba pambili ukuthi kuthunyelwe amasosha eCabo Delgado. Ukulwisana labo malwa becatsha eCabo Delgado, isigaba esinothe kakhulu ngamafutha ezimoto sekuthiya abaphosi befike inkulungwane ezintathu i-3000 belahlekelwe ngumphefumulo, kukanti abadlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-700,000 abasela mizi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseyabron kwele Botswana.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyenwe bele coronavirus eZimbabwe ngalezi zinsuku, ikakhulu umkhakha omutsha oweDelta. UZulu ukhuthazwa ukunanzelela umkhuhlane wohudo olwenyumonia ovame ukubhaha ngesikhathi somqando esiseZimbabwe okwamanje. Lesi sifo sihlasela abantwana labadala, ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuyadinga usizo lokwelatshwa ngokuphangisa ukuze bengagcini besehlelwa yingozi yokulahlekelwa impilo. Okuningi asikuzweni kuMacapitan Tambe eseHarare.
Inyumoniya yisimo sokungena kwamanzi phakathi kwamaphaphu lokwanda kobomvu kulezo ndawo okubangela udubo lokungaphefumuli kuhle emuntwini oyabe esehlaselwe yiyo. Udokotela Anthony Mthombeni uthi lokhu kusuka kudale infection phakathi kwamaphaphu kube yinkinga.
Inyumoniya vele iqalisa ikhozwa yini? Ikhozwa ngamabacteria kumbe ngakhozwa ngamavirus kumbe ngakhozwa ngamafanga kumbe ngakhozwa ukuthi umuntu angahlanza sithi aspiration ngenxa yephalaza labana abesekinya amahlazo sometimes ayengena phakathi kwamahambo and ungakhosa ukuthi esiswini kubuya kuleyantichlorica iyahambe iyetshisa phakathi nazinezithwala leziyana ezingenayo phakathi kwamahambo iyakhoza what we call it.
Uqhubeka ethi umuntu wonke usengozini yokuhlaselwa yilo mkhuhlane, abadala nabancane.
Uzabona umntwana wakhona ayi not even umntwana, maybe the muntu omdala wabona uzabona
umnumzana Splendid Chifamba wehlanganiso yezempilakahle Health and Wellness Center uvumelana loMthombeni ethi abantu kababe lolwazi lwalabo abasengozini yalesi sifo behlale beqaphele. Udokotela Michael Vere wesigaba sezempilakahle kukhansela yedolobha leHarare uthi lesi sifo babhekana lodubo lokwanda kwaso ngesikhathi somqando esikiswa kwamanje, exwayisa abantu ukuba bayefuna usizo ngokuphangisa bangabona izibonakaliso zaso.
Amakliniki ethu onke alama nesi enelisa ukwelapha izifo ezifana le-pneumonia.
Abenhlanganiso emela izakhamizi eye-Combined Harare Residents Association bathi bayajabula ukuba umasipala wenelise ukuvula amakilinika akhe, kodwa lokhe becela ukuba indlela asebenza ngayo ilungisiswe. Okusekelwe ngumgcinisihlalo we-board ye-Harare Residents Trust umnumzana Albert Mazula.
Sibona amakilinika ayazama ukwelapha abantu, kodwa udubo esilalo kakhulu ludubo lokuswelakala kwemithi. Imithi kayitholakali kangako, abaningi bayabhalelwa imithi okumele ukuthi bayozithengela mafemisi.
Odokotela bathi inyumoniya ikakhulu yohlobo lwamabhakteriya iyelapheka kalula ngokusebenzisa imithi yama-antibiotics, kodwa kusiba lobunzima lapha lalaphaya kuhlobo lwe-viral pneumonia le-fungal pneumonia, okuyikho kuqakathekile ukuba abantu babone odokotela masinyane ukuze bethole uncedo. Inyumoniya yabantwana ibikwa ihlasela abedlula izigidi ezili 100 million emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika kunhlolisiso eyenziwa kumnyaka ka-2017 kulumkhono. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMacPeter Ntambe.
Kwezemidlalo umdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uSikhanda Raza uthi ikusasa yaleli qembu inhle loba nje linqotshwe ngele Bangladesh kumidlalo egoqela eTest ODI kanye leT20 okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Uraza uthi iqembu leZimbabwe litshengise inqubela phambili kuyo yonke imidlalo eliyidlale leqembu leBangladesh loba nje belingela abanye abadlali balo abathenjiweyo abalesikhathi eside bedlalela iqembu lesizwe.
Kuyo yonke imidlalo sitshengise intuthuko ethile kwizigaba ezitheneyo zomdlalo. Akukho lula ukudlala imidlalo efana lale singelabadlali abalolwazi olujulileyo. Sonke siyakwazi ukuba baqakatheke kangakanani abadlali ababalisa uSean Williams, uCraig Irvine kanye loBrendan Taylor. Kodwa indlela abadlali abasakhula abadlale ngayo isipha ithemba elokuba ikusasa yethu inhle kakhulu uma singenelisa ukulungisisa amaphutha amancane okuyiwo adala umehluko kumpumela yomdlalo.
Iqembu leZimbabwe leBangladesh adlale umdlalo owodwa wohlobo lwetest wona ophelele eBangladesh linqobe ngamaranzi angamakhulu amabili lamashumi amabili 220. Ngemva kwalokho amaqembu la adibane kwimidlalo emithathu yohlobo le-One Day International njalo leBangladesh linqobe kuyo yonke kwasekusiba khona njalo imidlalo emithathu yohlobo le 2020 yona efike emaphethelweni eleBangladesh linqobe kwemibili kwathi eleZimbabwe lanqoba kuwodwa. URaza uthe kumpha isibindi ukuba kule midlalo embalwa lapho abancintisiwe baze banqotshwa umdlalo ususemaphethelweni.
Kwimidlalo emibili e-ODI siluse kwazo kwaba isigaba sokugcina esomdlalo. Yinto esiyikhulume ngayo singabadlali uba kungaphi lapho okumele silungise khona njalo kuzamele sibe ngabantu abazizwa bele phango lokuba benqobe futhi nalapho izinto zinga sihambeli kuhle singethuki.
Umdlalo osakhulayo Wesley Mandevere ngomunye wabadlali abatshengise ukuba ikusasa yeqembu ingabanhle njengoba ikhethwe ukuba nguye umdlali odlale kuhle emdlalweni wesibili we-2020. Ngolunye udaba olumelana lezemidlalo, abanye babadlali bakwele Zimbabwe abakwele Japan kuyaphatheka kwimidlalo ye-2020 sama-Olympics abathi uDonata Katai kanye noPeter Pessoa-Kilpin kabayenelisanga ukuncintisa baze bathole imendulo. UKatai uphelele kumahitsa omncintiswano wokuntsheza owe-100m backstroke wathi uPessoa-Kilpin yena ufinyelele kuquarterfinal yomncintiswano wokugwedla owe-single sculls wasephelelwa ngumphako. Ngolwesibili umdlali wokubhukutsha uPeter Wessler uzancintisa kumncintiswano we-100m freestyle. Ngolwesine mhla zingamashumi amabili lathoba munomunye uScott Vincent uzaphatheka kumncintiswano we-golf ikanti umdlali wokugijima uNgoni Magusha yena uzancintisa ngomgqibelo mhla zingamashumi amathathu lanye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Lokhu sikudaba lwezemidlalo. Peter Wessler omele iZimbabwe emdlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games kumncintiswano wokubhukutsha we-100m freestyle ukhangelelwe ukuba uzangqikilana labanye kusasa kwele Japan. UFrederick Ndlovu okhokhela abamelele eZimbabwe emdlalweni lethi balethemba lokuthi uPeter uzanqoba emdlalweni wakhe. Omunye wakhe uDonata Katai kwehlule izolo ukuba aqhubekela phambili loba nje enqobe ababili e-Aquatic Center eTokyo. Kasenelisanga ukungena kuzinga eliphezulu elabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abalitshumi lasithupha. Ndlovu utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abamele eZimbabwe bazazama ngamandla wonke ukuba bathole izicoco ezilohlonzi.
Babili asebeke bangena kumncintiswano uPPG owe rowing usesalele ngamanye ama races mhlaka 29 and then sibesibele Donata onguye akade bhukutsha izolo useqedile and then asebesele kathese ngolo ogijimayo wesiqubu ekuthiwa Ngoni Magusha umdlalo wakho wokuqala i-100m kuso ubuya uthiwa nguScott Vincent owegolf and then owokugcina kuso siba nguPeter Wessler nguye uyabhukutsha kusasa ngo-7 ntambama.
Iya kusitshela kancane ngoPeter Wessler.
Okakathesi uhlala eMelika yikho lapho abhukutsha ekhona ithola ubunono le coaching engaphezulu. Nguye ke obamba singathi ngama-national records amaningi. So silethemba njengokuthi njengomfana ngomncane osakhulayo qala ukubuya lapha kuma-Olympics njengabanye bakhe bonke ngoba vele iqembu lethu leZimbabwe ngelabasakhula
ekhaya basebenzani bazathola sibili ifundiso leconfidence enkulu leexperience ukuthi xa sesikhangelela uFrance 2024
ye ngosokuya ke uVincent labanye laba nomakhosha abaminjani
uVincent ungakhuya ngengamuva omunye wababili labana esingathi baqualify straight by ngokukompyutha abazange bethola esingathi ngesilungu ngama invitational slots so bele ukuthi njengwane vele iranked waba ngomunye wabaphezulu abadlala igolf sinethemba ukuthi hayi mzwana esithi uyangena laphana emdlalweni wakhe kukhona esingakuthola.
UFrederick Ndlovu ukhokhela abamele eZimbabwe abasemdlalweni ye-2020 Tokyo Olympics Games. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 eseTokyo kwele Japan. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.